Very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Selamukela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhlaka 28 ngoNhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukucwayisisa okwenziwe nguhulumende kuveze ukuba omanisipala bachaphaza imali edlula i-$50 million.
Izimali zintshontshwa eziningi kangaka. Udaba lwe-service delivery vele aluhambi lapho esitungwiza. Imigwaqo igcwele amapotho amanzi kakula.
Abahlabeleli bakwele Melika ama-MC bahlangana labeZimbabwe. Kuhlelo lwabesifazane lamhlanje sixoxa ngodaba lokuthi bakhona abesifazane abavikela umkabo lapho bechayiwe kumbe bahlukuluzwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ucwayisisa okwenziwe nguhulumende kuveze ukuba omanisipala bacatshisa imali edlula izigidi ezingamachumi amahlanu i-$50 million ngomnyaka odluleyo. Umanisipala weChitungwiza ngomunye othiwa wachaphaza imali edlula isigidi esisodwa i-$1 million. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela izakhamizi zaleli dolobho iChitungwiza Residents Association umnumzana Marvelous Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuthi thina kathesi yikho sithi hayi lokho okufunekwa umunisipala ukuze iChitungwiza by 2018 ibe yisithi ezimele yodwa. Lokhu sithi kuyaxabisa, kuyayenzakala, kodwa akungaphumeleli manqabe ntshontsha imali zezakhamizi. Manqabe sebenzisa imali zezakhamizi ziyehlulekwa ukuthi kuphume egcekeni ukuthi izimali lezi zisetshenziswe njani. So kuthi thina kuyasihlukuluza kakhulu lokho, njalo kasithabi lalolu daba elwaphuma kumaphepheni lolu ukuthi umunisipala weChitungwiza laye ngomunye owantshontshayo imali leyo.
Manje kukhona yini eliza kwenza njengezakhamuzi ukuzama ukuthi lilungisise udaba lolu?
Yeka tesithethi nasike sibale ugwalo lolu noma silithole namhlanje oluvela ku-Order General. Nanxa sesiqedile ukubala sesinikeza amagweda ethu la ukuze abone ukuthi kuyini esingakuyenza thina njengenhlanganiso emelela izakhamizi. Sesizayenza imihlangano lezakhamizi sesibachazisele ukuthi hayi amagweda sethe sithathe le indlela abantu bangavuma sesithathe yona le indlela kumbe kubabophisa kumbe kucela emthethweni ukuthi hayi bonke abatshontsha imali leyi kababisele izimali lezo abazintshontshayo. Nokuthi siyabona thina kathesi into esikhala layo ukuthi izimali zintshontshwa eziningi kangaka. Udaba lwe-service delivery vele aluhambi lapho esitungwiza. Imigwaqo igcwele amapotho amanzi kakula, amagetsi aphongucitha, amabini kakhathwa, konke lokhu zinhlupho esihlangana lazo thina njengezakhamizi.
Lo ngumnumzana Marvelous Khumalo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeChitungwiza Residents Association, ubekhuluma encingweni leStudio 7 ekhonale eChitungwiza. Abahlabeleli abani abakwele Melika besekelwa isigodlo someli wele Melika babe lomhlangano labahlabeleli beZimbabwe bemanyene lenhlanganiso yemagamba network leJibilika Dance Group befundisana eHarare kuyona le iviki. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Abahlabeleli abane laba abagoqela ama-MC, abezomgido lama-DJ bakuleli besekelwa isigodlo sommeli weMelika kuleli. Njalo bagoqela u-MC Jasi, uKen Fury oqhuba ezomdanso i-choreography kunye no-DJ Johan G. Njalo babamba imihlangano yokufundisana yama-workshop labasakhulayo abaningi edolobheni leHarare bemanyene lenhlanganiso yemagamba network leJibilika Dance Trust. UNatalie Khombe wemagamba network uthi basebenzelana lengcitshi lezi ngoba umculo we hip hop usungulwe kweMelika njalo ujabulelwa ngabanengi kuleli
kule DJ then kule MC then I choreographer and then I beat maker so yeah four ama practitioners I think four but I team yang kona I think le organizer 5 6 6 I think
uthi abatsha abaningi bathakazelela umculo we-hip hop ngakho ukusebenzisa umculo onje indlela enhle yokunikeza amacebo athile kwabatsha kunye lakuzulu ethi imisebenzi enje iphathisa kudaba lokulwisana lesifo se-HIV
anje abantwana bayathanda i-hip hop so and nxa sikhuluma nge-HIV sometimes abantu abafuni ukulalela because bayesaba so nxa ukhuluma ngesi hip hop then ingxenye abantwana bayazwa ukuthi kuthini ngama subjects angkhona
uplot makho okhokhela iqembu lomculo lomdanso elejibilika dance trust uthi izifundo lokusebenzelana okunje kugcinisa lemisebenzi yabo yokulwisana legciwane le-HIV ethiwa yi-step up to HIV esisabalala lelizwe lonke ngoba umculo onje uhuga abatsha uNatali uthi abatsha bathakazelela izifundo lozi okujabulisayo okwamanje
bayakuthanda kakhulu vele i-attendance kugcwele ama workshops angkhona agcwele so sibili right they're having a good time bayajabula
umakho uthi bagcina besalela abanye ukungena ngokwandelwa ethi kwele Zimbabwe abatsha bajabulela umculo onje lowe Zim dance hall njalo abanengi bedinga amathuba okuzithuthukisa ngomculo uthi sebethekelele indawo ezijene ezifana leBulawayo Motare Maswingo leGweru bebumba amaqembo azaqhubekela phambili efundisana labanye ukuthi baqhube imisebenzi enje abasakhulayo njalo bekhuthaza ukusebenzelana ndawonye emisebenzini yamasiko lentuthuko yelizwe lezi zethekeli ziqeda umsebenzi wazo kulolwa neli iviki njalo zidlulela kwele Uganda ezaqhuba khona umsebenzi ofanayo ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe
leva laleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagaga seku 909 medium wave la ku short wave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga lamuhla sixoxa ngodaba lokuthi abesifazana abanengi babikwa bevikela omkabo lanqabe bachaya kumbe babahlukuluza ukuze sicubungu lelo ludaba sixoxa lo councilor Mpokiseng sibanda ka ward 19 emalindi emathetshaneni enkayi siyakwamukela kuhlelo councilor Sibanda
ngiyabonga mama ukuthi sibe sonke ehlelweni
udaba lolu lokuthi abesifazana kwesinye isikhathi inqabe bemangalela omkabo baphinda belukhuphe lo liyana udaba emthethandaba liyabonakala yini lakhona ngapho enkayi
kukhona ukhuluma ngiseze nje ukhona umama khona apha ewadini yami obebophise umkabo kuthe nginase kusiye court civil umama nalo belalise esibhedlela waphuma esibhedlela engani ungcono kodwa ubungcono bakhona bungekho right civil walala ngikhaya elokhu egula kodwa uthe sekumele aye court lo mkakhe wafika wathi khona hayi uze bazakhuluma nomkakhe ngikhaya hayi kabamyekeli wayekelwa namanje waphuma wachiya udabulwane unjalo kodwa ayisukuthi uyabeqeda udaba uyabe eyandise uhlupho ngokusuku lokuva kwakhe akupheli ngoba lwana umuntu wazange aphiwe isigwebo sakhe sokuthi azi ukuthi umama omele amphathe ngayiphi indlela so uqhubeka emhlukuluza kusiba ngaleso simo ukuze wazama abazali bakho ukuthi bakuthathe bakuse kubosobhuku village evillage naleyo kwangani kuyakhuzwa kodwa endlini phela ngiyalifika selinobabili kuyaba sekuqalisile kodwa abesepho ngokumela nje ukuthi hhayi ezilongo nje sisonke nje khona ngekhaya
kambe izizathu ubona ingani kuyini ukuthi abesifazana benze lokho
izizathu ezenza kho lokho abesifazana abafundiswanga kuyadingeka ukuthi kube lama workshop okuthi omama abaningi bonke ngesigabeni omama baye ku-workshop uze babe nezibindi zokuthi nxa umuntu angafaka ikhesi yakhe epolisi ayimele iziphelele hayi ukuthi ayi-withdraw
direct from Washington
kungaba yikuqakathekisa ukuthi kuthiwe bendile umuzi awuchithekanga kumbe vele bafuna inzuzo kubo baba la
omama phela ezele kumkhonomi siphansi asila lutho athi singabantu esiledependence kubo umkethu angithi okwesibili omama futhi uyabe sebona ngani umendo wakhe usuphelile so abe sesithi vele la kudala endulo kwakuthi wakhona uyahlala phezu kwamalahle kuze kuphole ezangekhaya zikhishwa ngenye indlela eyavele yabulala omama kudala bekhuliswa ukuthi lokhu sihlukuluzwe njani uthi umama ukhalele emsamo so omama balokho bekuphethile khona abakuyekelanga lakathesi nje angakufaka esekufakile yabe sebona ngani sekhiphe imfihlo yendlu yakhe abe sebona kungcono ukuthi ayiprotekte ngokuthi athi hayi umngani ngayekelwe siza kulungisa
kubahile yini kathesi ukuthi lizwe nje ukuthi kulabo mama abahlukuluzwayo emzini yabo njalo kuyini okwenza obaba labo benze njalo
lokho kubahile akukabi ngono kuyaphambili ngoba omama silokho silokwesaba okokuthi kasazi kasifundiswa ngasibalutshwane esiyake singene kuma-workshop ngingaba kwazi mina njengoba ngingikhansela ngena ama-workshop amaningi but omama lapha ekhaya ku-community kunzima ngoba lawo ama-workshop nxa ekuya ngenxa yokuthi baba besesaba bengenazi iy'ndlela zokuthi bangakwanisa ukuthi babanike ukudla batshone belabilanga lonke bakwanisa ukuthi bangathi hayi sizafuna omama lobe ewadini abangu-50 iwadi yabe lama-villages angu-5 so kuyaba kungazange kusize lutho ngoba babe balutshwane abafundileyo umuntu oxoxelwayo nomuntu ofundisiwe ngene ekuworkshop kuthiyeni kuzasale lokho enjalo lwani oxoxelwe uzabe lokho enokwesaba ngoba ngazange afundise ngazange abe lesiqiniso kusho ukuthi yena ngokwakhe angasizwa nga njalo obaba bona ngokwabo okubenza benze njalo ikuthi bazi ukuthi owesintwana vele nakudala kwakuthi ungaphansi komkakhe so bona babona ngani ukuthi abe ukuba ngaphansi komkakho ikuthi wena ube ngumuntu wanokuthi loko ungazihlukuluze ungaphumi wane ngenxa yokuthi vele awulalutho uthembela into yonke inzuzo yonke ekuthi ube lakho ikuthi ube ngumuntu endileyo olomkakho ngoba omama abaningi kasisebenzi njalo asilalutho ithemba lonke kuboba
lokhu kokuxoxa ezindlini kuyasebenza yini ukuthi udaba loluhluzelwe ezindlini kumbe kulungile ukuthi lusiwe emthethwandaba
ezindlini noma sixoxa akutshintshi lutho udaba lolu lungaphelela emthethwandaba yilapho lungalungiseka khona njalo okunye mina ngikhuthaza omama omama nxa esethe wahlukuluzwa aye emapholiseni aye mangala ayekele umkakhe ayelithona isicale lizikuthi uzabuye etshintshe isimo uzabuya sehlelekile esemazi ukuthi umama wangwakhe naye ngumuntu njengaye omele amhlonipha amphakamise yingxenye yemuli phakathi komuzi wakhe hhayi nje kumphathisane ngokuthi oyisigqini ophelelwe yikuthi angaye angaposela indawo oseyisilevu phakathi komuzi ngabe ngumama wangwakhe kube nothando endlini kube lokuxoxisana okuhle okuthi nxamunye ngalingazisani lixoxisane ize liye lifike ekwethini livumela omnye lakuzisise omnye lakuzisise lisale lonke linjani liwinwini kungabi loluze wini kodwa lonke lisale ninjani liusemlevu
hhayi imalapha ingxoxo yethu sibongile ukuxoxa lawo ikhansila
hhayi ngiyabonga
leyo bekuyingxoxo lo khansila Mpokiseng Simanda kawadi 19 emalindi emathetshaneni enkayi asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami owenu usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
Siyabonga ke sithandekile Mhlanga njengokuzwa kweni ke balaleli uthi yena uyabe khona njalo kolunye uhlelo oluphathelane labesifazane kuviki ezayo okwamanje ke kesizwe ingxoxo lomculi eseyethulelwe nguGibbs Dube weStudio 7
mina igama lami ngumelisi Khumalo ngiyishaya ngikhona pha eZimbabwe eNarare idlaladelele lithiwa Reflections siliphumise lonyaka but uzananzelela ukuthi ziqalise ukuphuma ingoma zakhona ngenyakenye uyakuqala khonapha ithi yona Jesu varipo lokhu kusitsho ukuthi uNkulunkulu ukhona uyasithanda njalo uyafuna sisondele phansi kwakhe kumbe sisondele eduzane laye yingoma nje embambayo enzondeza kakhulu akuNkulunkulu esibili ithi yona noma kanjani yingoma ethi noma sokwenze njani ngizabe ndoke ngiyikhuleka inkosi ngizayibulela ngizayicilela ngoba nje ngizwa kusitsho ukuthi impilo yami ifanele ibe njalo esithathu ke ithi yona impilo yami lapha mengikhangela nje impilo kaJesu Kristu ukuze akwenzayo emhlabeni weza nje ezongisiza ngathi ikujabula engilakho empilweni yami enza ukuthi ngikuphumise engomeni yona le ethi impilo yami lizananzelela ukuthi even nabantu abathathayo bangayisebenzisa nje kalula
Ingulungama ingengelo musa Ingulungama ingengelo thando imebezaba ingengelo
esine ngumambo Jesu umambo Jesu nje ingoma ekhuluma ngokuthi uNkulunkulu wathi ethumela indodana yakhe eyodwa uJesu Kristu weza elenjongo eyodwa eyokuthi angikhuphe esonweni so wayicabanga nje ngami wayicabange impilo yami esihlanu ikhuluma ngemkhuhlane wemvukuzane so ya sikhona apha nje singabantwana nje bakankulunkulu bathanda unkulunkulu iqembu lethu lithiwa iJazz One Voice iJazz One Voice iligoqela umfana nje oshayela i-bass guitar othiwa ngusem asemthathe ngaphonga ukuthi ngumuntu nje okhangelelwe phansi elizweni lethu eZimbabwe kodwa-ke ngathi ngumuntu othayayo esibili okuzwayo uDavid Fungus ngiyotshaya ama-keys ethu uzi ukhoza yovuthelayo lokho okuvuthelayo kuthiwa ngesikhiwa i-trumpet kumbe ngathumbe i-saxophone ngiyosik ngiyosenzela lokhu mina ngiyahlabela ngithala nje i-acoustic guitar silo Deborah kumbe singathi ngu-Debra lo Natalie yibo bahlabela amankazana endlabela lawo abasincedisa-ke ngama-backing vocals lo Thabani Khumalo layo ikhona khonapho uyasincedisa ngama-backing vocals layo khonapho ya
ingoma ke emnandi kakhulu lapho esiphiwe ke lijaha elihlala khonale eHarare licula likhonale ijaha lako Khumalo sigcibe ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukana kasikhangele besilakho ukuxwayisisa okwenziwe nguhulumende kuveza ukuba omanisipala bachaphaza imali edlula i-$50 million siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama uChris Gande lilayo
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.